Okokuqala mbona ngathi singakhangela kunoku ukuthi uJoe Biden uya khona le eEurope. Kusipha umahluko omkhulu phakathi kwakhe uJoe Biden lo former president lo obekhona uPresident Trump. Lokhu kutshengisa ukuthi iNATO leG7 asengamazwe anga aphilayo abambeneyo ahlangeneyo angamazwe anga organizewa njengalokhu uBiden ekwenza ukuthi njengomkhokheli womhlaba aye khona ngale bayihlangana bakhulumisane babone. Kumbona ngathi kuyasiza ukuthi kwenzakale lokho ngoba nxa kungenzakali iRussia izabona ngathi yiyo eyinduna kuphela, yiyo eyingqwele, yiyo eyenza kungaze kwenzakala lutho. Ngoba ungathi uyakhangela khona khonoku kungena kwayo iRussia eUkraine ivele ilwisana leNATO, iyagolomba ifuna ukuthi ichophe ukwenzela ukuthi bese kungathi kuyavuka umsindo, kungavuka umsindo bese kusiba lempi yona leyo mhlawumbe ngeke iciniswe impi yamanuclear le. Kodwa ke ukuya kwakhe uBiden kwenza ukuthi iRussia ingabi lesi sindo kumbe ibe legunya elikhulu lokuthi iphezulu izibambile yenza umathanda yenza intando yayo. Ingatshaya iUkraine nxa ifuna, ingatshaya elinye ilizwe nxa ifuna. Kuyayethusa la ukuthi ibone uBiden esuma esiyahlangana la lamazwe.
Siyabona njalo uMongameli Biden esithi eleRussia lilakho ukuhlasela inkundla zebulenjini ezeMelika njalo lisebenzise izikhali eziyingozi wele Ukraine. Ubona lokho kusenzakala yini?
Yelayo iRussia yakhona leyo kufanele ukuthi ime icabange ukuthi nxa izakuqalisa konoko iqalisa into eyaziyo ukuthi izayimela. Ngoba angithi ungakhumbula kuhle kuhle iRussia iyi-superpower of course, kodwa ke ike yaba kuma-sanctions, ike yaba ku-disintegration yona ngokwayo idabuka naphakathi amazwayo ephuma njengakhona lokhu nje okwe-Ukraine ukuthi kudala yayiyingxenye ye-Russia. Ngoba ayisikho ukuthi i-US layo kayilazo izikhali ilazo. Okukhona lapha ukuthi i-America iyabe igwegwa ukuthi ibidubula ukwenzela ukuthi ibone ukuthi ho lesi sikhali sitshaye lapha sitshaya kanje, lesi sikhali sisuke laphana sisuka phezu kwemota enjani, phezu kwe-frame machine enjani. So ke mina nxa ngimuzwa nje etsho njalo uBiden ngiyamuzwa, kodwa ke uyabe lokhu egolomba ukwenzela ukuthi iRussia engxenye ize ibe enticed ukuthi isebenzise isikhali ekungamelanga isisebenzise. Then ke angithi khona lapho mbona ngathi sokungaba lokuchitheka kwegazi okukhulu kakhulu. Kodwa ke angiboni ukuthi izakwenza iRussia, izamele ukuthi izibambe yenze khona lokho eyanelisa ukwenza khathesi.